iZANU PF ungazulande ungazukhangelisise i-trend yakhona imathebelele South yayizele igcwele i-constituency yama-war veterans abantu abangale babezele bengabantu abathanda iZANU PF kwaba nje le nkinga la e-violence ukuyiphiselwa nje kodwa ngibona ngathi vele i-Mark South yayizele i-strongo yeZANU PF okukhona ukuthi sesikhangelisise ukuthi abakhethwayo bakhona abakwiZANU PF bayazi na umsebenzi singasakhangelisisa ukuthi ngimangabe alliance kumbe ngabe olunye uhlobo so kuqakathekile sibone ukuthi bona abantu abangenayo abeZANU PF bayakwanisa yena ukuthi bathuthukise i-province yakhona ye kubuhlungu abanye abantu abasapota nje abasekela i-NDC alliance kodwa ngibona ngathi iZANU PF yayizele iphethe imathebeleni South
kodwa bakhona abathi isigaba lesi yiso esilempawu yombhuqazwe wegugurawundi eyabangelwa yilo ibandla asebelivotela lamhlanje kungakuhamba njani khona
uyabona ukuthi mnumzana nxa ungakhangela ungakhangelisisa igugurawundi nxa yayisithiwa yi-epicenter ye-conflict okuxabana i-generation le ekhona kathesi singathi sisiya phambili si-drifter sigeleza siyakhatshana abantu sebehamba bekhohlwa ngakho ukuthi nje into igugurawundi i-impact yakhona ekhethweni siba lutshwane so loba thina singazi sithi ngoba wena lami singama-historians siyazi ukuthi kwenzakala kodwa abakhona khathesi uzilo sekhona kathesi generation yakhona kathi sibona ngathi thina sibethuka sebekhohlwa ngakho akuseyo into esingathi ngesikhiwa yi-electoral factor esisetshenziswa ukukhetho mina ngibona ngathi kuqakathekile ukuthi sibe kwazi khonokhu lathi lama njengama-analysis akulezinye izinto ezingaqakathekisiki ezingaqakathekisiyo nxa abantu sebekhethana
ake sikhangele koBulawayo siyabona ukubana yikho lapho umanyano we-MDC alliance othole phose izikhundla zonke kungakuhamba njani ikakhulu sesikhangela kathesi ukubana sekungani abanye sebezisola ukuthi safaka abantu abavela ezigabeni ezingaso zethu lokunye okunjalo ukubona njani wena khona
uyabona ukuthi vele iBulawayo yomthetho emthetho wayo ukuthi yayizele iyizaphu ngisacabanga ngama-mid 80s ngama-90s vele babengabantu ababevotela izaphu kwathi sokungena izaphu ngathi sibhili siphelile umdala sengene ku-unity bahle basekelana le-opposition kulesi ngathi ngesikhiwa yi-consistency ukukhetha yokhosini koBulawayo kodwa singaze sibone manje sokule i-migration yabantu abavela emashonaland iBulawayo vele isigcwele abantu besishoneni i-integration evele esikhuluma ngayo bavele bekhona loba ungazikhangele ibhoso sibili kulabantu abaningi abalamabizo esishoneni yikho mina ngihlala ngikhuluma ngokuthi lokho vele kimi mina ungwenya odlalo eshurugwi wonema akulamina vele angila ndaba lakho kumbe ngunamo shambira kumbe ngusiphezeni kumbe ngumdluli as long as i-identify labantu bakoBulawayo abanye bakhona bayakhuluma isindebele ngibona ngathi iyahambelana le mentality esingathi i-transformation yabantu bakoBulawayo kathesi
ngokubona kwakho ubona ungani kuzaguquka yini kukhetho oluzayo sibona abantu sebekhangela umuntu bengasakhangeli ibandla lakhe avela khona nxa sebefuna ukhetha
akusoze kuguquke yabona ngenxa yokuthi ama-structures ama-candidates la mfethu avela kuma-structures so ungazunge nokustructure angitho mina ngangihlala kwenye imihlangano yabo-alliance yabo lamanye amaphathi labana ngisenza i-program bo-violet gonda kuchasisa ukuthi kulamanye ama-candidates loba elelizwe lesindebele kumbe elesizenda kumbe elesindawo kumbe elesidonga kodwa uyabe engazakali ngabantu ngoba kasebenzi labantu so ungaze unandelisise bonke abantu abakhethwa bakhona abafakwa ama-candidates akhona ngabantu abalamabizo atshiyene kodwa bayasebenza mase bayathandwa ngabantu abakumasezi ngamawadi so i-trend yakhona ayisoze intshintshe ngoba akusize kwenzakala ukuthi i-population yamandebele yedlule abantu besishoneli kuzaba vele kuhlala kule integration angithi i-infiltration nanti i-integration so ngaphandle kokuthi bona laba abathi khona kakufakwa amandebele bafake abantu kuma-structures abasebenzayo la ma-structures bazabe belokhu besehlulwa kuma-primary election so mina u-2023 akusoze kuguquke kuzavele kuhlale kunjalo kuphela.